okuthuthile sobala wokuqala ukuthi uvezile ukuba iSivil Service Commission yiyo esingumphathintambo ekuqhatshweni kwezisebenzi zikahulumende. Wasekubeka ke ukuthi lokho kulethwe ngumva ukuba iconstitution yalelizwe iphe iSivil Service Commission amandla okwenza lokho. Wasechasisa ke ukuthi imithetho ekhona kathesi elokhu isabusa izisebenzi yilo kanye imithetho ekhona kuze kufike isikhathi ukuthi iyesulwa kumbe iyaguqulwa kancinyana kumbe ama-personal instruments abe repealed kumbe abe amended kanye nama-regulations akhona. Wasekufake ukuthi kodwa-ke lanxa kunjalo bazimisele-ke ukuthi kungakabi khona imithetho etshengisa ukudlalana phakathi kwezisebenzi le-Civil Service Commission. Kumele ukuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwe-Civil Service Commission lezisebenzi zikahulumende ukwenzela ukuthi ngesikhathi siyakhathalana nje abantu bazisane ukuthi sekungaphi lokhu sekuye na. Lokhu kukhandela ukuthi aluba kungenzakala ngenyanga October kube khona okungabe kuyathontela ezikhwameni zezisebenzi. Nxa kwehlulile ngo-October njalo kube ngo-November kodwa ngokubuyela emuva kusiya ku-October.
Manje lina njengenhlanganiso libona njani khonoko okwenzakalayo? Kuzaba lula na ukuthi lixoxisane lohulumende ngodaba lweholo lokunye okunjalo?
Okukhona ukuthi nxa kukhona ukuzikela kuzaba lula. Siyabona ukuthi kukhona i-political will eqinileyo mpela ukuthi kuxhunywane kukhulunyiswane. Kanti kukhona futhi i-political will yokuthi ngaye iholo liyathuthukiswa. Lokhu kwenza ke umsebenzi lo ube buthakathaka ngoba esikhathini esiningi khona ukuxhumana kusiba nzima, kanti esikhathini ukuxhumana sokuzaba lula kube yinto eyiwo evula indlela yokuya phambili. Ngamafitshane-ke sibona ingathi kuzaba umsebenzi olula ukukhulumisana osowusele ukuthi sibone ukuthi kuyabe kunenani elinganani esixoxisana ngalo.